Sokuyisika disendaba ku VOA indebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 8 kuMpalakazi 2019 ngokepstube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF seliqalile ukukhankasela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa abe nguye ozalimela kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023.
Lathi somhlangano omuhle kathesi nje epolitics akuye muhle kakhulu abantu wonke ama-districts wonke ama-zones agcizelele ukuthi yena basupporta yena ubaba uMnangagwa and njalo ukuthi khona abantu babona engumuntu olalelayo.
Ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi ibandla leli kumele ukuthi lilungise inhlupho zikaZulu hathi ukuthi uMnangagwa uzalimela kukhetho lukamongameli.
Abalandi lokuvusa umgodo ezomnotho bafuna nje ukuthi babelamandla kiyo indlu ngase beyikhangele esiyifokasi yabo kungasikhangela siya phambili. Abantu akumangalisi vele ngathi kudalekile eminyaka yomuntu akwenza khona lokho.
Abantu abaningi emaphandleni bathi kulendlala emangalisayo emadolobheni lendaweni ezithiyeneyo.
Sokugcwele amasela sokele ukuthi abantu laba abaswelayo abanye sebeze betyonti ukuthi bathole imali yokuthi bakwazi ukuthenga ukudla.
Odokotela bathi kungamanga ukuthi baphiwa imali ngezinye inhlanganiso ezibakhuthaza ukuthi bakhalele umsebenzi.
Indaba yokuthi kulaye 34 abasibhadalayo ndandani kayisiyoqiniso. Qiniso ukuthi siyahawula nje.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sokulezabelo ezimbalwa ezisekela umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abe nguye yedwa ozangena kukhetho lukamongameli emele ibandla leZANU-PF ngomnyaka ka-2023. Umnumzana uBheti Mpofu obona ngenhlelo ezijiyeneyo kubandla leli uthi baningi abalandeli bebandla leZANU-PF abafuna ukuthi uMnangagwa angene kukhetho lolu. Uthi benza lokhu ngoba bafuna ukuthi uMnangagwa aqhubekele phambili ngenhlelo azisungula kulandela ukususwa wayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe esikhundleni ngomnyaka ka-2017. Abalandeli bebandla leli kobulawayo namuhla bavumelene ukuthi uMnangagwa nguye ozabamela kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi kuyamangalisa ukuthi ibandla leli seliqalile ukukhankasela ukhetho oluzayo ngesikhathi umnotho welizwe ukugudeka okumangalisayo. Umpofu uthi kulungile okwenziwa libandla leli leZANU-PF elilungiselela umhlangano omkhulu ozakwenziwa ngeviki ezayo eGoromonzi owe-annual People's Conference.
iZANU-PF vele lombono lokwethesa i-forward looking. Sihlala siresi lama-candidates ethu isikhathi singakafiki. Abantu sithembe ukuthi basitshengisele umcabango wabo lombono wabo kungakafiki isikhathi. So umbono wabo yiwona lo othi kube ngubaba uMnangagwa. Kuqalise khathesi. Sisafuna ukuthi sinike ithuba lokuthi ahlale esikhundleni ajayele abele nendlela yokuthi ilizwe alikhokhele ngendlela bani lezifiso zabantu.
Singathi-ke sokulayizabelo ezingaki esezikhulume khonokho ukuthi kumele abe yi-candidate.
Ngivele emhlanganweni kathesi kobulawayo labo sebemgcizelele ukuthi khona nguye ozafuna i-candidate. Somhlangano omuhle kathesi nje epolitics akuye muhle kakhulu abantu wonke ama-districts wonke ama-zones agcizelele ukuthi yena basupporta yena ubaba uMnangagwa and njalo ukuthi khona abantu babona engumuntu olalelayo engumuntu ongafuni ubandlululo engumuntu njalo okhangela izigaba zonke kungala ukuthi ukhangela kwezinye izigaba okwedlula ezinye izigaba. Into eqathe kakhulu ngokuthi umuntu olalelayo uyakhuluma laye livumelane kumbe lingavumelani kodwa lihlezi njengabantu abomhlangano likhuluma ngezinto zephathi. Siyamthakazelela kakhulu ngakho konoko.
Ye, kodwa kulabanye abathi ngalikhangela phela ngokuthi umnotho ngani uyabhidlika kulokuthi libe likhikhanisana lento lezi. Wena ukubona njani konoko?
Konke lokuthi ukhangele i-conference esiyaba layo next week izakhangela konke konoko babantu icubungule konke okungathi kulukhophe ebantwini ukuze sikulungise. Ayisikuthi singaqalisa ukuthi thena singakathi ku-compress sikalisa ukuthi sikothi kuzaphuma impumelo yakho nizaba njani. Kodwa into eqakathekileyo ukuthi khona kuthiwe sibahlele njengoba mina ngimabhalana omkhulu wethatha, ngikhuluma layo upresident, ithena sivumele zonke izifo ukuze sizifake kudale elisabalalo kudikezayo.
UMnumzana Obert Mpofu ubona ngendlelo ezijiyeneyo kubandla leZANU-PF. Sixoxe laye esenyamandlovu. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Michael Ndiweni uthi okwenziwa libandla leli kuveza ukuthi kalisela ndaba lozulu ohluphekayo.
Abalandi ukuvusa umgodo ezomnotho bafuna nje ukuthi babe lamandla. Yiyo into asebeyikhangele esiyifocus yabo kungasikhangela siya phambili. Abantu akumangalisi vele ngathi kudalekile iminyaka yomuntu akwenza sona lokho njengeZANU-PF. Mina kakulanto enje emangalisayo futhi okunye ukuthi sekuyi-competition sekungumjaho umntwana ukuthi abantu befuna ukuthi ayibhutibikhi ngesikhiwa. Kubonakala ukuthi wena the loudest cheer. So akumangalisi vele into ezijayelekileyo ezenzakala nje minyaka yonke after ukhetho.
Kutshoni emuntwini weZimbabwe ohluphekayo khathesi nxabe kwezokhonoko?
Abantu sebevodwa akwakhayelanga ukuthi bakhulume zomnotho. Ngakade be-serious ngabathi bona khathesi vele asikhulume nge-politics ukuthi singahlangana njani sibonisana nemithi ephambili sakhe ilizwe. Kodwa ngazikhona ngosokuthi gwinethele nge-election ele 3 or so years ukuthi ifike sokhulunywa ngayo kusho ukuthi vele yaqalisa ukuhlutshwana ebandleni sokuba ngizikhundla. Abantu bathi bathola ukuqalisa ukuqotha ebandleni sebesilwa vota sokusaphendwana ngoba sokulungiselela ukhetho akuseyi indaba yokuthi kuvuselelwe zomnotho. Indaba edanisayo kakhulu abantu baseZimbabwe leyo ngendlela esizenzakala ngayo.
Wena ubona ngazani nga ibandla leli liyenzani?
Ngabe liyakhangela ekuvuselela umnotho ukukhanya ukuthi phezulu khona ngayo lawa bayabopha amabhandi nxa ukuthi imali kayikho. Kubonakala wonke umuntu ekupha amabhandi but ukhanya ngathi avele bona bazijabulela nje bahlezi kahle abantu bayadubeke elizweni.
UMnumzana Michael Ndiweni yingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa. Sixoxe laye ekoBulawayo. Abantu abaningi abagoqela izisebenzi zikahulumende bathi babhekane nendlala emaphandleni lemadolobheni ngenxa yesimo esibi somnotho lokuswelakala kwezulu lonyaka lanyakenye. Bacela inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi zibanike ukudla njalo bakhala ngokuthi kukhanya engani okunye ukudla kunikwa abantu abasekela ibandla leZANU-PF kuphela. Omunye wabakhala ngendlala nguMnumzana Jabulani Nkatha ohlala esiphezini esabelweni seMathebeleland South.
Indlala iyabheda lapha, hayi abantu bayalamba shene.
Singathi abantu liphuma ilanga lisiyatshona bayabedlena kucasise khonapho sizwe.
Hey, yabona kwamanje dube kuke kwakuhole nje ilokhuzeni amabele iviki leliphelileyo. Abantu badla wona amabele lawo nje badla nembhida nje singelala mafutha. Akuzini.
Kuthole abantu abanganani ukudla khonokho?
Akutholi labantu abanganani lapha kuthi lento yakhona iya ngokuthi ungubani, uzwana lobani, onguyo obhalayo, abantu abanye bayabhalisa yithi into abayitholayo.
Kuthoni khonokho? Kambe kungabe kulobandlululo yini kusetshenziswe zombusazwe?
Liyabonakala ubandlululo luba khona ngoba abanye abatholi lutho, abanye bayathola, abanye ayikho into nje abayitholayo.
Omunye njalo okhala ngendlala nguMnumzana Chazani Mpofu ohlala ePlumtree.
Hayi, indlala inzima sibili ngoba le mpupu kathesi i-50 kg sikuwo 500 and something dollars, isinkwa sikhwelile siyi-$18.50. Vele abantu sebephilaka ngokudla kanye ngelanga, siyahlupheka elizweni lethu.
Nxa liphuma lisiyatshona abantu bayabedleni.
Bathona benathi itiye bebepheka amabhanzi neflawa bayithenga eBotswana, zentambo amasebephela isithwala betheba ngembhida. Inyama vele abantu abaningi abasayazi.
Singathi-ke abaswelayo kakhulu emadolobheni lapha bathola njani ukudla?
Lapha ePlumtree sokugcwele amasela sibele ukuthi abantu laba abaswelayo abanye sebeze betyonti ukuthi bathole imali yokuthi bakwazi ukuthenga ukudla.
Singathi pho kumele kwenziweni ukwenza ukuthi abantu bathole ukudla?
Uhulumende fanele abone ukuthi uyalungisisa umnotho welizwe ngoba nxa vele singalungisanga isimo somnotho eZimbabwe vele siya singaxalisanga ngokulungisa izinto.
UMnumzana Malaki Nkomo owake wamela indawo ye-Insizwa South edalele ePhalamende ekubandla leZANU-PF uthi uhulumende uyazama ukuphandela uZulu ukudla. UNkomo uthi kungamanga ukuthi abanye abantu bayabandlululwa nxa kuphiwa uZulu ukudla nguhulumende.
Singanandela indlela ivele ikhona le mabhayibhileni abantu babesuka besiya kwamanye amazwe besiyodinga ukudla. Kuyafana nokuthi kathesi abazali bangabe benabantwana kwezinye indawo lapha yikuphathisana. Uhulumende ephathisa ngapha labantwana labo bephathisa abazali. Amahofisi ayi-social welfare no-DA sofanele bangene bakhangelele ukuthi wonke umuntu akalimanga. Kunjenje sesiya kuDisemba, uDisemba seqalisile, izulu nxa ingakhanya lapha engikhona mina alikathondi. Inkomo yade sizikhangelele ukuthi izo ezasincedisa ekugcineni imuli ziyafa ziyaphela. Ayisontando yomuntu kodwa kuyintando kaNkulunkulu leyo. Mina engikucelayo khona ukuthi khona endaweni ezinjana abantu ngabalungise inani yabantu ofanele bathole ukwenzela ukuthi uhulumende akwazi. Le ukukhethana ngibona ngani ukudla kuzafika kujonge kwesikhathi abantu abangu-70 kunabantu abangu-100. Abantu abangu-30 labana yibo abantu abazasukuma sebesithi bona bakhethwe ngezombangazo. Kanti kona siloqiniso okuthi uma singananzelela ukudla khona ngabe kubuye kukwana le inani yabantu abanjani eliyabe libhaliwe. So mina engikushoyo ukuthi akubhalwe-ke bonke abantu abakwanisa ukuthi uhulumende abancedise bancediswe.
Inhlanganiso ye-United Nations ithi kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu 5.5 million ababhekane lendlala emaphandleni, njalo kulabedlula izigidi ezimbili 2.2 million abalambayo emadolobheni. Inhlanganiso le ithi okunye okudala indlala le ngumbuso ongaqondakaliyo eZimbabwe. Odokotela bathi kungamanga ukuthi baphiwa imali ngezinye inhlanganiso ezibakhuthaza ukuthi bakhalele umsebenzi. Bathi kulabanye abantu abayenga umongameli Emmerson Mnangagwa otshele abalandeli bebandla leZANU-PF izolo ukuthi odokotela abakhalela umsebenzi bathola imali kunhlanganiso angaziqambanga ngamabizo. Odokotela abathuthukayo abedlula amakhulu amane abakhalela umsebenzi ngompandula bekhonona ngekholo eliphansi sebaxotshwa imisebenzi ngukhulumende othi bayazenzisa. Abalesikhathi eside besebenza ezibhedlela zikahulumende labo sebakhalala umsebenzi bekhonona ngokukhahlanyezwa kwabasakuthuthukayo. UDokotela Mthabisi Bhebhe okunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ukhuluma ngodaba lolu langemibiko ethi inhlanganiso yeHigher Life Foundation ifisa ukuthi babuyele emsebenzini kusasa ukwenzela ukuthi kuncediswe abantu ngekhefu lekhisimusi.
Akulamali esiyitholayo yokuthi siye emsebenzini. Singabantu nje, singabodokotela nje abaphila nzima, abangelamali yokugada, abangelamali yokuthenga ukudla, abangelamali yokubhadala irenti, abangelamali yokubhadalela abantwana babo ama-school fees. Siyahawula, yikho sisithi siku-incapacitation. Indaba yokuthi kulaye 34 abasibhadalayo landani kayisiyoqiniso. Qiniso ukuthi siyahawula nje, samelela uhulumende ukuthi esinike imali ekwanileyo yokuthi siye emsebenzini. Njalo into eqathekileyo ukuthi ye kulabanye abahlala duze lesibhedlela, abahlala ezibhedlela, ukuthi i-transport singathi is not a major factor yibo, but still bale right yabo ukuthi basebenzele imali ekwanayo ukuthi bephile labo benakanele imuli zabo labo ngokwabo. Imali yona le kayikho, njalo yinto abayicela uhulumende ukuthi ebabhadale imali ekwanileyo.
Inhlanganiso ye-High Life Foundation ilicela ukuthi libuyele emsebenzini kusasa. Likubona njani lokho?
I-offer ye-High Life abathenganga ama-medications, abathenganga imithi, abathenganga ama-gloves okugqoka, abathenganga equipment. So even ngabe sifuna ukuya emsebenzini but akulalotho lokusebenzisa emsebenzini, so abantu abasoze behambe.
UDokotela Mthabisi Bhebhe ukunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association sixoxelayo eseHarare. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loDokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo we-Health Service Board eqhatha odokotela. Siyahlulekile njalo ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave
la ku shortwave 6175 la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7 futhi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave la ku shortwave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930 13860 la ku 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Okwamanje sike sixoxe ngezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Senganamasiko wesenziwe manje
lobaba mkhulu babelobola
usenzi uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhangela khona ukungeyokhanyakazane kukhahlanyezwa kwabomama ngesikhathi kunanzwa insuku ze-16 days of activism against gender based violence. Sizuleke ukuthi kulosobhuku ogamule unkosikazi wakhe wamngcwaba egangeni yedwa. Kwazwakala ke kule South Africa njalo kuthiwa kulezi zizalwane zeZimbabwe ezibulewe ngamadoda azo. EBrithani njalo kuzwa kuthiwa kulabantu ababulawa khona ngale abadabuka eZimbabwe. Ukuthi ngihlaziye lolu daba lomnumzana Ezra Jesus Panda, umsakazi olodumo. Chisa, kunjani baba?
Ngiyaphila lapha, kunjani eDube, kunjani eMelika?
Hayi, Melika kwahle kakhulu. Siphinde njalo silo mama usakhile liline uMadube. Madube, kunjani eBotswana?
Aphila kanjani abalaleli eBotswana? Kurayithi kakhulu.
Hawu, boni ke sikhanise ngawo Madube. Khanya ngazani abantu bayabulala namahlana nje abashadileyo, kuhamba njani?
Indaba yokubulalana iyakhulisisa ensukwini zokuvikela kwabomama labantwana ukuhlukumeza ezindlini. Lezi nsuku khanya kuvamile omama labo besenza into abazenzayo. Akukho rayithi ukuthi ubaba acine kulela umama izizathu zokuthi baye bethe bangazwisani endlini. Kathi nxa bengazwisani indaba bengadinge enye indlela yokuxazulula intalo eyabe basiphe endlini bani. Ukuthi ubaba uze ufike kuthiwasebulela umama wamngcwaba yedwa umama sezewabonakala ethe besokuthini. Singathi ukuthi obaba bahlukunyezwa abahlukunyezwa ezindlini. Ukuhlukunyezwa lokhu kukwazile labomama futhi abahlukunyezwa ababulawayo kungabi indaba zalutho. Labo baba futhi abahlukumezwayo befela ngaphakathi bengakhulumi. So okunye ukuhlukunyezwa lokhu ngibone ngani kuthiwa kukabili. Abantu singagxili kakhulu kubomama ukuthi sithi hayi omama bahlukunyezwa kakhulu ezindlini. Kumele size sidingele imbangela yakhona ukuze sikhozele ukuthi umama azagcine ehlukunyezwa afune ebulawa. Akune kunya umbuzo ukuthi awuchisiwe umbudutshule umbungcwatshiwe kuyabe kuvele kuba ngwe kuyini ukuzwanana nokuzwisisana nokukhuluma avele ngaphakathi ma ule problem dingabaya abantu abazakuxazulela indawo ivume ikhulunywe phandle kuzwisisane kuhle likhuzwe lihlalise phansi ye mbona ngantiwa kungaba ngcono.
Ye, siyamuzwa lapha-ke Sibanda uMadube uyakhuluma sibili. Wena ubona njani kona
izikhathi sesiphila kuzo izikhathi zanamhlanje zobadube? Izikhathi zokubona ke abantu sokulento eziningi ezibehlelayo ikakhulu ama-pressure, indaba zemali, ama-financial problems. Nxa kulama-financial problems lama-environment ukutshintsha umuntu kasekho esigabeni lapha kulabogogo kulabobabakazi kulabomali uma babengaxoxisana laye bakhulumisane laye. Abantu abaningi babulalana kwasebasuka bahlala emazweni ayibo bodwa. Bathi bekhona ngale ke baxabane ngendaba eziningi. Ubaba bona ngani uyesileka ngoba ke umama nxa esebona abanye abantu abangani bayathola ezintweni sengani lokudelela okuthize sokuqala kuphikiswana. Kodwa into ekhona ukuthi ke umuntu nxa ekhangele kuba lama sign ngathi ke kuyabonakala ukuthi la asisazwanani lalo engihlala naye kumbe ngithandana naye. Isikhathi umuntu engavele ahlakuhlanikale ngempama ngelanga lakuqala nxa ungumama kumele uthi ubone ukuthi uyahle uhambe ukuma laphana usithi hayi uzaphola uzaphola. Abantu abaningi ikakhulu lapha engilandi Dube lawo Madube babesithi khonkona ngiyabekezela ngoba babakazi banjeli ngibekezele kuzaba hayi umuntu uyagcine ebulela umuntu. Yinkinga esilayo
ye ukubekezela khonokho Madube ayisikho okubulalisa abantu abaningi amafitshane ma
ubekezela isikhathi esiningi kuyabulalisa. Ngithanda igama elikhulunywe ngisibandela ukuthi ungavele ubone ekufaka impama kawani ohle vele ube kwazi ukuthi akasozami njalo ungabe ulokhu sithi a bekuyinto yalamuhla uzathi kusasa angasaphindi njalo. Sanisani isibindi sokumenza ukuthi akufake impama vele kasani siza kuba yinto yansuku zonke. Yikho nje ungavele ubone esenza njalo njalo engakhuzeki kuthiwa hhayi bekivela nxa umama hamba ijima ugijime ngenyawo zombili sibisi athalaze emuva yazo isicino sangikona izagcine kubulele.
Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo silobaba uEzra Jesus Panda umsakazi olodumo njalo lo nkosikazi sakhile liline uMadube. Abadala bathi ongapheliyo kuyahlola. Mike.
Namhla kuhlelo sixoxa lo Samantha Sibanda owenhlanganiso Signs of Hope Trust. Siphatha udaba mayelana losuku lwe International Day of Persons with Disabilities olunanzwe ngolwesibili odlule. Masibanda ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo, unjani sisi wami?
Ayi ngiyaphila ngiyabonga Mike.
Awusitshela okuningi mayelana ngalolu suku.
Lwasungulwa ngo-1992 yi-United Nations. For one day umhlaba wonke uyakhangela abantu abakhubazekileyo.
I-theme yalo mnyaka yona ithi promotion the participation of persons with disabilities and their leadership taking actions on the 2030 development agenda. Ebesicela ukuthi usitshele okuningi ngale theme.
Ngiyakhangela i-participation ngiyananzelela ukuthi abantu abakhubazekileyo kakhulu ababonakala endaweni eziningi ezijetshiyeneyo kweza kuku-leadership yama-organizations. And then xa sikhuluma nge-development agenda siyakwazi ukuthi mantra abahamba ngayo ukuthi no one behind. So uma sikukhangele sibona abantu abakhubazekileyo besala endaweni eziningi. Singakhangela abantu abangezwayo. Nxa ufika kuma-events akula interpret. Nxa ufika endaweni akula any access yokuthi ukona kenjeni abahamba ama-wheelchairs. Sinanzelela ukuthi 80% yabantwana abakuma-developing countries abakho esikolo. So kakhulu ngesikhathi sasibona ukuthi kumele sikhuthaze abantu ukuthi ukuphatheka ezindaweni kwabantu abakhubazekileyo kuqakathekile kakhulu.
Ubona ngani amalungelo abantu abakhubazekileyo ayahlonitshwa na kwele Zimbabwe?
Ayahlonitshwa kodwa kusase kulutshwane kakhulu. Into enjalo ukukhuluma ukuthi i-constitution yethu eZimbabwe nxa ikhangela abakhubazekileyo babona ngani ukuphatheka kwabo ezintweni ngama-resources ayabe efunakala kumbe kudingeka imali. Sikubona lokhu ngenxa yokuthi i-constitution yona ngokwayo ikhuluma ngokuthi ama-resources ayafuneka. Nxa ama-resources engekho thina njengohulumende asikwanisi kwenza okuthile nokuthile kuphathelane labakhubazekileyo, which is not found kwabanye abantu like ama-elderly abantwana. So bone ngani singatshintsha leyo mindset ukuthi bebe-included kufuna alimali sonke isikhathi. Yikho engikubonayo. And then enye into engiyibonayo futhi ukuthi eZimbabwe sikukhangele kakhulu okwabantu abalama-disabilities njenge-charity issue. Mina ngibona ngani khonokhu lakho kumele kujintshe.
Abantu abakhubazekileyo babhekane lo dubo olunjani elizweni?
Ya, yikho-ke khonokho engikubonayo ukuthi nxa abantu bebakhangela, babakhangela ngamehlo lawo anokuthi ngabantu bozwelo, ngabantu abayehlulekayo. Yiyo into esizama ukuyitshintsha nxa sithi participation. Bakhona abantu abayenza izinto ezibambekayo abakhubazekileyo. And then close to my heart, education. Abantwana abanama-disabilities abala access to education.
Bengicela ukuthi unikeze imuli eZimbabwe amazwi akho okugcina mana ngalolu daba.
Ya, mina ngifuna ukuthi ukhonkhona kwilizwe leZimbabwe abantu abanama-disabilities baphile emhlabeni and emhlabeni ziyadingana. So sikhangela abanama-disabilities asibachaseni, sibasapote njalo sibenze labo belive up to ama-abilities abo.
Mhm. Hayi, siyakuzwa Masibanda, siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo.
Hayi, nami ngibongela kakhulu Mike.
Ngithokoza omuhle Zimbabwe, omuhle Zulu, gqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yona username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, uhlelo lokuqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9 p.m. Kwene lokwanamhla olivalelisayo ngenjabulo, igama lami ngu-Mike Hobe. Ngithokoza omuhle Zimbabwe, omuhle bye-bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike, zonke isikhathi sokholo lwesiKristu esilethulelwa nguNtungameli Nkomo.
Yekudibana kuhlelo vuselela umoya lilami uNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thande Kozintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga msakazi, ngibongela abalaleleyo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngithe nje ngamafitshane njengoba lensuku zekhisimusi, ikhefu lekhisimusi esisondele, laba abantu abaphanana khona izipho ezijiyeneyo, besikhumbuzane ngokulunga kwalabo abanika izipho labamlelayo. Ilizwi lethu lithola encwadini kaMathewu isahluko sesithupha indima yokuqala lesibili. Lapho kufundeka khona kanje, kepha qaphelani ningenzi ukulunga kwenu phambi kwabantu ukuba nibonwe yibo, funa ningabi nawo umvuzo kuyihlo osezulwini. Lesi-2, ngakho ke nxa wabela isipho ungakhalisi icilongo phambi kwakho njengalokhu kwenza abazenzise emasinagogeni nasemigwaqweni ukuba badunyiswe ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini, sebewamukele umvuzo wabo. Amazwi la akhulunywa nguJesu esebona okwakusenzakala phakathi komphakathi, uJesu kwamkhulumisa la mazwi amadoda la kumbe ixuku lele elalibizwa ngokuthi ngabafarisi. Abanye abantu babesebethinta abafarisi nabazenzi. UJesu uthi lapha uyalimukisa abantu, uyabaxwayisa uthi nxa ufuna ukwenza ulutho lwenze lusuka enhliziyweni yakho, ngobana ukulunga kwakho kungaphakathi kwakho. Ukulunga emehlweni abantu kakusebenzi lutho, kakuyindawo. Ukulunga kumele kube sekujuleni kwenhliziyo, ukuthi nxa usenza ulutho ungameleli ukuthi abantu baze bathi lo ungcono kulaloyana. Kabamukele isipho esisuka enhliziyweni yakho, ngobana nxa singasuka enhliziyweni yakho kuyafana nje lokuthi ungumzenzisi udinga udumo emphakathini. Ngingathinta ngabafarisi, abafarisi ababegqoka ingubo ezichazimulayo, amadoda ayesuthe lemikhaba emikhulu, ayethi nxa esefikile emphakathini uzokwabela abantu izipho, bafike bathi mina isikhulu sasenguthinithini, khangelani nginika lo umnyanga lokhu engizamnika khona. Abeselibala ukuthi lokhu anakho lithamsanqa likaThixo. Sawukhathalekile ukuthi ulani empilweni wazigqaja ngakho, okusalayo ukuthi konke onakho kusukela kubuso sibi sempilo lenotho ongaba layo uvela kuNkulunkulu. Labo abanika izipho bazinika izipho ngengqondo yokuthi kumele babonge lo abanike leyo nhlanhla yokubana babe lezipho. Ungabuya uhamba ufuna ukubonakala emphakathini, isipho sakho nxa singasuki enhliziyweni elungileyo siyize neze. Unani umvuzo kaNkulunkulu ngokwenza okulungileyo okusuka ekujuleni kwenhliziyo. Into esemehlweni yabantu bayaphandla abantu bakhohlwe njalo, kodwa okusuka enhliziyweni yakho ubuse uNkulunkulu, uNkulunkulu asoze ayekele. Ngiqinisile ukuthi akwenzele kahle.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekeni uNkulunkulu olungileyo. Sicela ubana nxa sisondela kukhefu lekhisimusi lelo mnyaka omtsha, wenze inhliziyo zethu zilunge. Labo abenelisayo lokhu abalakho abakufuna ukubana bakunike abanye abantu, kakusuke kulingeni kwenhliziyo, bangadinga amagama asemhlabeni, ngoba amagama asemhlabeni ayedlula. Kanti lezinye izipho kazibusekanga, ezinye ngeziqalekisiweyo, ezinye ngezebiweyo, kodwa ezisuka ekulungeni kwenhliziyo ziba yisibusi. So uNkulunkulu asilondolozeke, asigcine sonke ngamunye ngamunye sidinge ukulunga kwenhliziyo, singadinge ukulunga bokubukwa ngabantu. Amen.
Lapho besivuselela umoya silomfundisi Thande Kozintimkandla, thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungamile Nkomo. Singakehlukani ukuthi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Ibandla leZanu PF seliqalile ukukhankasela ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa abe nguye ozalimela kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu namhlanje. Oliver Lester ngo-Gibbs Dube ngisithi asidibaneni ngapha 6 ekuseni.